Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani zilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlazi ku 4 Mpalakazi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi ilizwe seliphakathi kwezinga lokuhlaselwa njalo ligciwane le-coronavirus i-fourth wave ngoba inani lababanjwa leli gciwane seliqonga mihla nemihla. Abalandeli bebandla le-ZANU-PF koBulawayo babikwa sebehluthune njalo indawo zokuthengisela izithelo lemibhida behlawulisa abafuna ukuthengisela kuzo amadola amabili eMelika.
Ngoba kwakathe sisinanzelela ukuthi abantu abathengisa lapha sokukhanya ukuthi kulobandlululo
bekuphithizela namuhla emadolobheni elizwe ngoba izisebenzi zikahulumende zize zathola iholo lebonus ngedola lemelika.
Ngakho ukuthi bethathe lezo mali benikwe ama-$140 lama-$240 esiwabonayo lawa, hhayi kutshontshelwa lokhu.
Kuliphuma le ndaba silengxoxo lengcwethi kwezolwazi lwe-analytical chemistry umnumzana Bangi Malaba. Sihlaziya umkhakha omutsha wegciwane le-coronavirus othiwa i-Omicron.
I-Omicron nxa kuthiwa ama-symptoms ayo azitshengisele kangako, mina kwangethusa, mina kundiduzi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Uthi ilizwe seliphakathi kwezinga lokuhlaselwa njalo ligciwane le-coronavirus i-fourth wave ngoba inani lababanjwa leli gciwane seliqonga mihla ngemihla. Ugatsha lwezempilakahle solwethula amanani abantu ababanjwa yileli gciwane abedlula inkulungwane ngelanga linye. Izolo kulabedlula inkulungwane 1062 abatholakale belegciwane leli. Abangamachumi amathathu lanhlanu 35 ngabalithole ezikolo. Inani labahlatshwa ijekiseni yakuqala lilokhu liphansi. Izolo kuhlatshwe abayinkulungwane ezilichumi lane 14,758. Izolo uhulumende wazise ukuba umhlobo wegciwane leli ocatshangelwa ukuthi umemetheka lula we-Omicron usukhona elizweni. Okuningi asikuzweni kuntathele izindaba yethu umlondolozi Ndlovu esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ekhuluma lentathele izindaba, umsekeli womphathi ntambo wezempilakahle umnumzana John Mangwiro uthe uzulu sokumele aqaphele ngoba lokhu sokukhomba ukuba i-COVID-19 isisiza ngolaka njalo leli nani lingaqansa ikakhulu khathesi sesingena kukhefu lekhisimusi. Uthe ukutholakala kohlobo lwe-Omicron kuveza ukuba sekungaba lesibanga sesini loba i-fourth wave nxa uhulumende lozulu bengabambananga ukulwisana lobhubhane lolu.
Teachers College and the under 17 soccer team. We took 20 samples from the college and 22.
Sithole ukuba ebantwini abahlolwe bevela eMaswingo Teachers College abadlali benguqu bonke balomhlobo we-Omicron we-COVID-19 abanye njalo abayisikhombisa abatholakale belawo lomkhuhlane.
From the National Microbiology Reference Laboratory NMRL also tested positive for the Omicron.
Uqhubeke esithi kumele abantu beZimbabwe bengameleli ukuvalelwa ezindlini kodwa bazinikele ukulandela iziqondiso ze-World Health Organization WHO bengabanjwanga ngamandla ukwenza njalo. Uphinde waveza ukuba abantu abavela kwamanye amazwe sebevunyelwa ukuba bahlale ezindlini zabo bengahlangani labanye ku-quarantine.
Returning residents and visitors who have been outside their country for more than 14 days found to be PCR negative.
Labo abavela phandle kwelizwe bazavunyelwa ukuba bahlale ezindlini zabo. Labo abazahlala ezindlini zabo baza kwenza njalo nxa sesibonile indawo abazahlala kuzo.
At their own cost, while those that have been outside the country for a period 14 days may be allowed to quarantine.
Ingcishi wezempila kahle owake waba ngumphathi ntambo wezempila kahle kuhulumende omanyano umnumzana Henry Matsorele uthe uzulu wezimbabwe kumele achiyane lomkhuba wokungalandeli iziqondiso ze-WHO.
This really calls for all citizens to take more precaution.
Sekumele uzulu wonke azivikele kumkhuhlane we-COVID-19. Kufuze umuntu wonke ageze izandla singaminyani njalo sizame ukungabuthani isikhathi sonke.
You know, the issue of hand washing with soap and water, the issue of using sanitizer as when there is no soap and water.
Umhlobo weOmicron umkhakha weCOVID-19 olokungakazisiseki ukuthi usabalala ngesiqhubu esingakanani kodwa usesatshelwa ukuba ululaka ukwedlula yonke imikhakha ethe yaba khona njalo usenelisa ukuziphendula satshe kungabilula ukuthi ulwiswe ngamasosha omzimba oyabe uhlatshwe loba ijekiseni lokuzivikela. Kusenjalo uhulumende wazise ukuba usezaqala uhlelo lokuba izisebenzi zakhe zihlatshwe ijekiseni leCOVID-19 elesithathu ele booster njengendlela yokuvikela uzulu kumkhakha omutsha lo. Ngasikhathi sinye ukhuthaza abantu abangakahlatshwa ukuba benze njalo ngokuphangisa ngoba lokho kuyinto emele yenziwe ngumuntu wonke. Ngimele Studio 7 iHarare, uMlondolozi Ndlovu.
Ibandla leZANU-PF kobulawayo babikwa sebehluthune njalo indawo zokuthengisela izithelo lemibhida behlawulisa abafuna ukuthengisela kuzo amadola amabili emelika. Lindawo esesitaladeni u-5 Street phakathi kukaHerbert Chitepo Street lomgwaqo u-4 Street eyaziwa ngokuthi i-World Bank ngenxa yokwanda kwabosiphatheleni ibikwa ibixokozela kuyona le iviki abalandeli bezanu-PF bethwalise nzima uzulu bembamba ngamandla ukuthenga amakhadi ebandla lezanu-PF. Imizamo yokukhuluma leziphathamandla zebandla lezanu-PF yehlule kodwa senelise ukuxoxa lesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithan Chirowodza.
Le ayisiyonto esimangalisayo lapha kobulawayo, into vele yaqaliswa ngufana lo owabhubhayo othiwa nguMagura owayelilunga lezanu-PF. Nguye owayehamba tshela ama-vendors ukuthi awumelahambe ethole indawo zokuthengisela nxa bengela makhadi ezanu-PF. Sesikubona kathe sebethatha izindawo e-town belwisa amapholisa e-city council. Sitshibani ukuthi i-council ayiselawo mandla, ayiselamandla okunikeza indawo zokuthengisa lapha kobulawayo. Njalo nxa sikhangele uzabona ukuthi kubuya abantu abavela ngaphandle kwedolobha. Sithi indawo zokuthengisela sezincedisa laba abavela ngaphandle kwedolobha. Jibani ukuthi i-devolution yangkhona kayisebenzi njengoba phela bona laba abaphethe izintambo behluleka ukuphathisa uzulu. Kuthi abantu nxa behluleka ukuthengisa lapha kobulawayo bazathengisela ngaphi? Izindawo ezeuthengisa lapha zilokhu zithathwa abantu abavela kwezinye izindawo.
Manje ngokubona kwakho kuyini okungenziwa ukuze kulungisiswe lolu daba njengoba sisizwa kuthiwa umanisipala uke wahlala phansi labantu laba bakhulumisana?
Impilo yangkhona isimunyu, impilo yangkhona ayisemnandi. Impilo yangkhona ileyana ukuthi sesiphila impilo sikhokhelwa amachapa. Into ebekumele iyenzakale ukuthi bona laba abalamandla okunikeza indawo zokuthengisela babe ngabantu abangakhethi abantu ngamabandla. Into esenzakala kathesi sesibona thina ukuthi abantu asebelamathuba amanti abavela phandle kwebulawayo, abantu abangekho resident lapha kobulawayo. Sisho ukuthi i-devolution yangkhona ayisebenzi, i-devolution yangkhona ayinanzwa yilaba abaphethe izintambo lapha kobulawayo. Besikhuthaza abaphethe intambo ukuthi besebenzise i-constitution nabe besiza abantu ngoba kwakathesi sesinanzelela ukuthi abantu abathengisa laphana bezanu-PF bodwa and sokukhanya ukuthi kulobandlululo lapha kobulawayo.
Umnumzana Swithan Chirowotsa isikhulumeli sebandla le MTC Alliance kobulawayo. Ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le kobulawayo. Lezisebenzi zikahulumende kunye labahola impentsheni bayathokoza ngokwenelisa ukuthola imali yebonus ingamadola elemelika lamuhla loba nje bekulodubo ekuthatheni lezimali kwamanye amabhanga. Abalwela amalungelo ezisebenzi bathi kumele kwenziwe imizamo yokuthi iholo lonke libe ngamadola emelika hathi ibonus nje kuphela. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ekhuluma le ntathe lezindaba, umkhokheli wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions eyayisazakala ngokuthi Apex Council, unkosikazi Cecilia Alexandra uthe bayathokoza ngesinqumo sikahulumende esekuba bathole amabhonasi ngedola lemelika. Uthe lokhu kuzancedisa ukuba badlale ikhisimusi enhle njengozulu wonke ngoba intengo yempahla ezitolo isifuna ukuba abantu bathenge ngedola lemelika.
Government workers have expressed appreciation and gratitude to His Excellency, Comrade Dr. E. D. Mnangagwa and government for paying the 2021 bonuses in foreign currency.
Uthe njalo bayathaba ngesinqumo esithethwe nguhulumende sokuba benelise ukwala bethenga izimoto bengabhadali umthelo wejuti. Ugcizelele esithi isinqumo esithethwe nguhulumende esokuthi alethe amabhasi amaningi awezupco siza kwenza bengahlupheki ukuhamba emsebenzini. Kodwa benhlanganiso ezimele ababalisi bathi imali le kayeneli besithi baza qhubeka bekhankasela iholo ngedola lemelika. Umnumzana Robson Chere ngunobhala wenhlanganiso elela ilungelo lamatitshala afundisa emaphandleni eye-Amalgamated Rural Teachers Union ATUS ngesizwe umbono wakhe.
The paltry amounts which are being deposited by the government towards bonuses of teachers in accounts are reflecting some banks have not yet reflected, but some banks have reflected.
Ingcwethi kwezomnotho umnumzana Pride Mkhono uthi imali le incane kakhulu kungakho uhulumende kumele azinike amakhwapha.
Ubhadalwa amatitsha iholo yabo yebhonasi ngama-USD aliso nto amatitsha la kumele aluthakazelele ngoba vele batshontshelwa imali zabo ku-October 2018 lapho igovernment yathi yona isikhipha ama-USD sifaka ama-bond notes ukuthi ebhadale amatitsha. Amatitsha kumele ehola imiholo engafika kubo 540 kulabo abaleholo eliphansi. Ngakho ukuthi bethathwe lezo mali benikwe ama-$140 lama-$240 esiwabonayo lawa hhayi kutshontshelwa lokho. Bekumele ibonus yabo ibuye ifika kubo 540 kutsho ukuthi umuntu uyaye kukhisimusi elabo $1,000 yike besukhangelele lokho.
Izisebenzi zikahulumende sezile minyaka eminingi zikhala ngokuba iholo lazo libhadalwe ngedola lemelika ngenxa yokuqanza kwentengo ezitolo ngemali yakuleli. Ezinye inhlanganiso zababalisi ezifana le-PTUZZT ukuphiwa kwemali leyi kuyindlela kahulumende yokudinga usekelo ngomnyaka ka-2023. Umholi weZimbabwe Teachers Union Zimta umnumzana Sifiso Ndlovu uthi kumele izisebenzi zithakazelele ukuphiwa amabhonus. Ngimele iStudio 7 iseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Kwezemaphandleni zithithibele izakhamizi zemaphandleni ezansi emaNdebeleni kulandela ukuqhamuka komkhakha omutsha we-coronavirus obikwa umemetheka ngamandla elizweni. Iningi lilokwesaba ukuthi izihlobo ezisebenzela emazweni abalisa ele-South Africa kanye leBotswana zilakho ukumemethekisa ngamandla leli gciwane lapho zisiza kukhefu lekhisimusi. Iningi lingena liphume elizweni okungekho emthethweni. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Izakhamizi esikhokhelelazo zithi sezidlele evalweni kulandela umbiko okhitshwe kuleveki ngumphathintambo obona ngezempilakahle njalo ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga oveze ukuthi umkhakha omutsha omemetheka ngesiqubu owe-Omicron uzukhona kuleli. UZulu esikhokhelayo uveze ukukhathazeka ngalo mbiko esithi lo mkhakha ulakho ukumemetheka ngamandla ngalesi sikhathi kulanda ikhefu lekhisimusi lapho abantu abazavakatshelana khona. Unkosikazi Matilda Dubo isakhamusi evokola e-Insiza South ududidekile engqondweni ngalomkhakha omutsha wegciwane le-coronavirus.
Tesingekhefu lona lisiyezabayeza abantu abethu from South Africa and Botswana lapho usuzwakalela khona. Asikunanzeleleni bakithi ukuthi loba usiya ngaphi ube le maski yakho. Lokhwana kokuthi sichawulane ngibone ngani sokwadlula. Phaya lapha akusamnandi ngoba nxa ungasabona abantu abakho ngekhefu lona leli kuba buhlungu okunye okumangalisayo.
Amazwi la agcizelelwe ngumnumzana Gabriel Moyo isakhamuzi semawane eGwanda.
Hayi abantu sebekhathazekile kakhulu ngeCovid le esibuya le ngoba nxa ilockdown siqala sokuthi ukuthi vele abantu abaningi sebahlala endlini. Hayi kulokhu sikhathaza okunzima kakhulu ebantwini bahlupheke kakhulu ngayo iCovid le ebuya le njalo isiphambanisa kakhulu njengento emsebenzini yabantu yonke into engabenziwa ngumuntu ima ngoba sizasiqalela olunye uduo funa iqhubeke lezikole zingivalwe zingasavuka futhi abantwana kuthi kufunda nyanga khona kuyokwenzakala.
Umnumzana Promise Chabangu usobhuku esitezi eGwanda North uthi umkhuhlane lo ulakho ukumemetheka ngamandla ngoba iningi lingasalandeli iziqondiso zokuzivikela.
Abantu bafuneka ukuthi ngaye bafundiswa abalandelelwe abantu abalandeli izinqumo zakhona ikakhulu ukufaka amamaski vele kabafaka uyafica ukuthi uyafika endaweni enjengemavinkilini emabhawa fica abantu bengagqokanga izinto zonke zonezi. Ubana lo umkhuhlane uzamemetheka ubulale isitshaba sonke ikakhulu ezikolo ngobana abantwana besikolo yibo abazamemethekisa umkhuhlane lo bazasuka lawo khona babuye bazewuthela emagumeni kithi emakhaya la.
Ukhansela kwa 13 eGaranyemba umnumzana Miklas Ndlovu uthi bakhathazekile ngalaba abangaphandle kwelizwe abazabuya kukhefu.
Bazabuya bekuthwele bangababili bathathu abakuthwele kumbo yedwa njengoba kuthi umkhakha wakhona uvele umemetheka ngokuphangisa sizwa sethuka silokuthi kuzakwenzakalani. Siyakhuthaza kakhulu abangahlatshwanga lakho lokhu ukuthi yona limthetho esayiniwayo siyisebenzise sibili eqinisweni sibili sethukile sesithithibele bese singathi sishawa ngumoya sizwa silo kwesaba ukunyumalisa kathi bese sithaba ukuthi abantu abethu besiza zabamukela kathesi nanko-ke.
Abezempilakahle baqhube umkhankaso kuvike edlulileyo edolobheni leGwanda lapha bakhuthaze uZulu ukuthi engekethisi alandele iziqondiso zokuvikela umkhuhlane we-COVID. Nangu unkosikazi siqalisile amasuku.
Sikhangele umkhuhlane we-COVID-19 sikhumbuzana nje ukuthi khona uvikelwa njani lokuthi sikhuthaze abanye bayihlaba i-vaccination. Sikhangelele lakhathi sokuthi uhulumende sevulile wathi 16 to 17 years bahambe futhi labo bayihlaba ukuthi bayabuye bahlatshwe esibhedlela.
Bedlula amakhulu 219 asebebanjwe igciwane le-coronavirus esigabeni seMathabeleni South selokhu kuqalela iviki. Ngimele umsakazo kwe-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Kwamanje ngeke ngidedele emuva ngilithiye ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazane lilami usithandekile Mhlanga. Lamhlanje sixoxa lo nkosikazi Florence Ndlovu yena othi wadlwengulwa umngane kayise esakhula. Asizweni esichasisela okuningi ngalolu daba.
Okay mina ngakhulela kogogo ngaye udliwa ngogogo wami then ngase ngiyasebenza kobulawayo sonle 18 years I came back isengile ijaha lami lalifuna ukungithatha kasifuna ukuchada umtshapo engcwele church alizange limbambe alizange lenze lutho ngangilokhe ngiyivije lokhe ngiyintombi egcwele ngahamba ke ngabika kugogo. Ugogo wathi hayi hamba ke ekhwekhwe uyebika kunyoko loyihlo njengoba yikho lapha ababekhona ele but mine then ngase ngihamba ubaba wayelo umngani wakhe babethandana kakhulu lo mngani wakhe manje unfortunately umngani wakhe waye chief officer womthetho ezomthetho lo ke wawusithi noma lisiyamangala babefika amapholisa khonapha bamsalute so there was nothing to do that akuzange kuncede lutho lokhu ngikhuluma ndlo mntwana umama osekhulile sibili uyowandiletha lapha e-America so nxa ngikhuluma ngamanxeba okurethwa akupheli kubuhlungu kuyahlukuluza nxa sikhuluma ngayo indaba yangikhona kuvuka kube kutsha kodwa ke into yakudala esile minyaka ama-47 years too long back kodwa ke lokhu ekubuhlungu into nje engiyiyo lapha yeye ukuthi ngilwela abantwana abangamankazana ukuthi abazali lingaveli lithembe kumbe ngumalume kumbe ngubani isihlobo whatever umntwana obaba omdala ngakubambela umntwana irape you never know akula sihlobo nxa sokufika erapini nxa umuntu evele ehlezwi lelo dlozi lokurape uyarape isihlobo sakhe so be aware
lo owadala leli cala wasiwa yini emthethweni
indaba yakhona kayizange ngiphathwe kuhle so kwaba lobuhlungu obuthile okweminyaka umntana wami wade sele 7 years waphinda wamtshontsha uhamba wayahlala laye khona ngale wamthatha isetifiketi lo mkakhe yena for 18 years ngingelaye ngaze ngahlangana la eseyintombi esekhulile esele 25 years ya kodwa-ke ngaleso sikhathi sisonke nguye wangilethayo lapha e-America ayizange ithoniswe kuhle siyileyo ndaba lokhu enila manxeba enhliziyweni kodwa yena sowabhubha-ke lowo baba kungasenani siyathethelela njengoba sikhuleka sibathethelele abasonayo la abomthetho bayona bazivikele ngoba bona beyiba balo mthetho ezandleni zabo hayi kayithethwanga kuhle into engayala nje ebantwini ukuthi singatrust abantu noma zizihlobo singabatrust abantu abethu abangamankazana hayi omama siphila impilo enzima phakathi kodlakela lungaqedwa ngokukhuluma ngoba ngesikhathi sethu thina kwakuthiwa into ezinjalo kaziphongu khulunywa khulunywa kuchayelwe phansi abantu abadala bakhulumisana kodwa-ke bazange bazwanani kwaze kwaba sekufeni umama wahle wadevelopha i-high blood pressure wafa ngodlakela lolu olwalwenzakele kimi ngoba ngangimele ngiyetshata kodwa-ke kangisatshatanga lo mnyeni wami wafa nge-dispression yena loo jahu wayefanele atshate lami sengikhithiwe untombi indoda engazange imthathe lami kwangizwisa ubuhlungu ngoba wayevele elo mkakhe
ungathi ngokwenzakalayo kathesi ngodlakela kwabesifazana lakumantombazane njalo lungaqedwa njani lolu hlungu
kumele siphakamise amazwi ethu sikhulume silwela abantwana abangamantombazana abanye bayathathwa ngabantu besilisa babajoyinise ama-drugs babathengise ebantwini bebenza ama-strippers bedinga imali bona babhadalwe ngabantu laba ababahlukuluzayo kubuhlungu kakhulu this has to stop gender best violent has to stop
leyo-ke kuyingxoxolo nkosikazi Florence Ndlovu esixoxelaye ekhonapha emelika asidibaneni njalo kuhlelo oluphathelane labesifazane ngomgqibelo ozayo lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC
siyabonga sithandekile Namhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshonele indaba siqoqa lomnumzana Bangi Malaba oyingcwethi i-analytical chemist osethole umuthi wokwelapha i-COVID-19
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana
Ngiyabonga Butikande Ngiyabonga ungamukela ithi ngithathele lithuba ngibingelele abalalelo bomsakazo we-Studio 7
Ngokuzwa kwakho uhlobo lwe-coronavirus lolu olutsha okuthiwa i-Omicron lolu ubona kuluhlobo olungaba lolaka yini njengalokho okukhulunywayo ngoba sizwa kuthiwa asabeke batholakala bele gciwane leli emzimbeni bengatshengiseli ukuthi bayagula kungakuhamba njani ngokubona kwakho
ungananzela ngiyabingezelela ngizathanda ukubana ngiphendule umbuzo wakho ngokuqathanisa ama variants amathathu i-original strain e-Wuhan i-alpha ngibe sengiqathanisa le-delta i-indian strain ngibe sengiqathanisa ne-omicron ungananzelela i-alpha ama-symptoms e-alpha ayahla kuchaya masinyane kuhle kutshengisela ukubana kule infection i-delta yathi sibuyisi mutatile I think it had 16 or so mutations i-delta ibingeni thulelezwi ungananzelela ama false positives awe delta abe maningi ngoba yona vele ibithi ingakungena ungakezwa any symptom izithulelezwi ingene all the way emaphachini nxa isemaphachini yikho lapho eqalisa khona ukubona khona ngale ibambelela kuma cells ibingabambeleli kakhulu ku upper respiratory system ibibambelela kakhulu ku lower so ibidlula nje nicely ihambe phansi ifike ibambelele kuma cells akho awamaphaphu ukuthi nxa usuqala ukubona izitshengiselo kumbe ama symptoms iyabe sibolisile phakathi ngale uqalelwe nguphelelwa ngamandla ngoba akusela gaseous exchange kumaphaphu akho legazi elidlulayo lesiye engqondweni lesiye ezinyaweni lesiya yonke indawo so i omicron le abakhuluma ngayo nxa kuthiwa kayila ama symptoms asevie mina akwangethuza ngokukhana ngoba kutshengisela ukuthi yona isilobu menemene obedlule be delta ukuthi iyangena kuyithulelezwi yangandivele kayikho kodwa ngale isona ngesikhathi unanzelela ubana uhlaselwe isikhathi esiyikuthi kabe sokonakele kakhulu kwedlule kwe delta okwedlule okwakusenzakala nge alpha yabona so i omicron nxa kuthiwa ama symptoms ayo azijengisele kangako mina kwangethusa mina akundiduduzi ngizwile abanye bekhuluma besitibona hayi kuyaduduza ngoba ama symptoms akabi severe ama symptoms nxa engekho severe kusho ukuthi immunity yakho i response yayo is very slow and nxa immunity yakho i response yakho i very slow kusho ukuthi wena usenkingeni enkulu ngiyethemba ngizamile ukuyichasisa indaba yakho na but Chris
sizwa kuthiwa umuthi owenzayo wena uyaphathisa kakhulu abantu ababe belegciwane leli ele coronavirus kumbe umkhuhlane we COVID-19 ungasitshela ngamafichane ngomuthi wakho lo
yes uyaphathisa umuthi ngenxa yokuthi mina umbono wami ukuhlasela iinfection kumbe ivirus mina vele angihlaseli yona ivirus ngokwayo mina my idea ukuthi sihlasela yona ispike protein yabona so ispike protein yiyo izandla lezane ezibambelela kuseli yakho ukuze ube infected so ungaziquma zenzana izandla ispike protein senzana njoba ngangichasisa lapha ukuthi you denature it ukuthi ay denaturing denature by oxidizing that and the oxidation yangkhona ayisiyo lesijwayeleyo esiyaziyo eyoku add oxygen kube sokuchisa kuthini ngoba thina kumele iseli yomuntu inga affectwa intervention yet so umuthi ukhangelana le amino acids ayenza ispike protein so mina angilandaba ukuthi kubuye iphi variant ngoba iinfection yamaphaphu ivela ku spike protein so ispike protein navele isendlisana laso ispike protein senziwa ngama amino acids mina amathatha ama amino acids engawahlaselayo kuthiwa yi cysteine i-tryptophan le tyrosine zona lezo yi 3 ungaziquma vele ispike protein ayisela zandla so ayisabambelele so umuthi ukhangelana lalezo zo yi 3
okokugcina ungavalelisa abalaleli
siyabonga abalaleli be studio 7 ukulalela uhlelo lolu sibongela umsakazi ukubana usinike ithuba lokubana sichasisele abantu bakithi ngomkhuhlane lo ngizathanda ukubana ngikhuthaze ukubana asinanzeleleni bakithi singabanjwa ngomkhuhlane lo asisanitizeni asifakeni ama masks ethu singasondelelani siyazi ukuthi imigoqo nxa isisusiwe kanje abantu thola beqhamelene khonoko kwenza ukubana umkhuhlane uthelelwane masinyane siyabonga inkosi libusise balaleli
lo ke ngumnumzana Bangi Malaba ingcwethi kwezokuhlambulula kwamanzi i-analytical chemist ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba asidibaneni njalo ngevikezayo ngakagqibi uhlelo lolamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela uhulumende uthi ilizwe seliphakathi kwezinga lokuhlaselwa njalo ligciwane le-coronavirus i-fourth wave abalandeli bebandla lezanu PF kobulawayo babikwa sebehluthune njalo indawo zokuthengisela izithelo lemibhida silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini ku www.voandebele.com.
Lela wenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka.